abakhala kakhulu ngabadabuka emathebeleni lenkabazwe abathi babandlululwa ngurhulumente webandla lezanu-p f kusukulela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980 bathi kumele kulungiswe lokhu ngoba kungagcina kusiba lo mvukela elizweni lezimbabwe omunye wabakhalayo ngumnumzana nkululeko gobala ndamathe ukubandla lemthokazi republic party
asikakhululeki ngoba umuntu okhululekileyo usuka ezweni lakhe lokuzalwa ebona ifamily yakhe ngazo zonke izikhathi abadala ngibona ngathiwa nje ligugu kuphela nje ukuthi bona bethi inkululeko bayithola kodwa kangiboni ukuthi kukhona abakutholayo ngoba kube leyo nkululeko bayithola lo mhlabathi bawuthola kube namhlanje sikhuluma bayahola lokhu kuthiwa ngamagranti kube kuthiwa baya amapentsheni bayawathola kodwa ngesikhathi sikasmithi babewathola amapentsheni manje konke kwafriza bathwele nzima sihlele kuphela befona befonela thina sisegangeni ukuthi siyalamba so inkululeko enjani leyo
umathe uthi abantu bayafisa ukuthi kube lo rhulumente ukhathalela uzulu
kwenkululeko asikhompeni asikhohleni thina abakithi esizweni semathebeleleni asikayitholi inkululeko maybe sizoyithola kumbe izothola zizukulwane se kodwa thina ngicabanga
unkosazana Loretta Ncube ohlala eTurkey laye uthi kuyasinda okwenzakala eZimbabwe
hayi sikhathelethe sifuna ukubuyela ekhaya kodwa yeyi kunzima sisithembele kini bakithi bakumthwakazi ukuthi lisitshintshele kwenza lisizame ukungenela ngoba yeyi singayekela akulanto ehambayo sinje sikhona pho siyahlupheka but it says Zimbabwe is at 41 years so thina abaphansi kwe-41 sikhathele sidinga usizo kini ukuthi lingasimela maybe mhlawumbe kungatshintsha kumele sibambane thina njenge-youth konke okuyabe kuplan kumele kudlule kwenziwe singabuyeli emuva and stand as one yikuthi into zethu zihambe
umnumzana Malaki Nkomo obandla lezanu-p f uthi ilizwe lezimbabwe lilozibuse ogcweleyo
uzibuse lo esikhuluma ngayo uyatsho ukuthi abantu ngabazikhethele inkokheli zabo abazifunayo eziyizo ezizahamba ziye bamela lobasephalamenti loba ngaphi so ngaleyo ndlela ungananzelela kunjenje thina lathi sikhuluma singabantu abaselizweni esingathi siwumhlubulo lowo wasemandebeleni konke ongabe kufunakala khona ngabe ngathi ekuphileni kwabantu kungaba ngamaplasi lawo kube ngamamayini lawo kumbe kube yini ekungabe kufunwa ngabantu silakho iproblem engaba khona yikuthi abantu nxa inhlelo zikahulumende zibuya abahambi ukuthi bayekuze ukuthi uhulumende uthini inhlelo ezizigcine ngayo zidingakala kanjani
abantu abaningi abadabuka emathebeleni lenkabazwe bathi kabafuni ukuzala kancane ngohulumende womanyano abantu kukhanya kwehlula okwenziwa libandla lezaphu lamacele e-movement for democratic change abomba uhulumende womanyano lelezanu-p f ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingokhipstube